Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeli. Abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempila kahle kobulawayo bamanyene labo dokotela ekukhalaleni umsebenzi. Isidumbu sowaye ngumongameli weZimbabwe Mnumzana Robert Mugabe sisuswe kozwimba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapolisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi othunjwe ngomgqibelo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igqwetha limela inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uMnumzana Douglas Coulthard, uthi umthetho wePublic Order and Security Act uvumela inhlanganiso zezisebenzi lezokholo ukuthi zitshengisele laloba yisiphi isikhathi. Kodwa amapolisa avale imigwaqo yesibhedlela seParirenyathwa evimba abakade betshengisela ukuqhubeka befola. UCoulthard uthi lokhu yikwephulwa kwelungelo loluntu.
Yeah, well, it's extremely concerning that rights are being violated.
Kuyadanisa ukuthi amalungelo kaZulu ayephulwa. Umhlangano esiwenzileyo sivumelene ukuthi umthetho wePosa awubambi inhlanganiso ezifana leyabodokotela. Okwesibili sithe, nxa amapolisa esisabela ukuthi uhlelo lolu luzagcina luqhutshwa ngabanye abantu abangayisibo bodokotela. Kungumlando wamapolisa ukuthi odokotela bavikelwe kulabo bantu. Kodwa ukwalisa kwabo ukuthi batshengisele akukho emthethweni.
Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Obhadaya Moyo utshele umhlangano lentatha lezindaba emahofisini akhe ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuletha odokotela bebutho abeZimbabwe Defence Forces ukuthi bazoncedisa izibhedlela. Umoyo ukhuthaza odokotela ukuthi babuyele emsebenzini ngesikhathi uhulumende eqhuba uphenyu lokudinga uMagombeyi.
No, so we'll keep monitoring. I want to, as usual, encourage our workers.
Ngifuna ukukhuthaza odokotela bethu ukuthi babuyele emsebenzini. Ngesikhathi uphenyu luqhutshwa, sithakazelela usekelo esiluthola kulabo ababona ngokuvikelwa kwesizwe. Basithembise ukuthi bazazincedisa ukuze odokotela bethu babuyele emsebenzini.
Umama esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje ubungamuhle izihlobo lezigulane bekhonana ngesimo esibi esidalwe ukukhalala umsebenzi kwabodokotela. UMnumzana Tawe weMere ngomunye wabakade bezobona isihlobo esigxotshwe imota nempelasonto.
Zwakati udakwazuswa nyonasi utombobuda kana kutomborapwa.
Kunzima, akula lutho olukhona. Akake latshwa kusukela ngensonto lapho angene khona esibhedlela ngemva kokuba igxotshwe imota. Akula sizo aseke waluthola. Ngitsho lo dokotela useke wamelapha. Sekufuna ukuthi uhulumende ancedise.
UMnumzana Brian Wobe olomntwana oseParirenyathwa uthi onyawo lomntwana wakhe seluze lubola esesibhedlela.
Andazona umwana so akurwara akatsikwa nemota inspect. So akatshikwa gumbo nembabvu.
Ngibuye ukuzebona umntanami owagxotshwa imota. Wayephulwa unyawo walinyazwa ikhanda lembambo akake latshwa. Unyawo lwakhe selubola kungela sizo alutholayo. Sizama ukucela uncedo kodwa akula sizo esilutholayo.
Odokotela bebevele bekhalaza ngeholo eliphansi abalitholayo. Kodwa lokhu sokusuke kwangezelelwa ukuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso yabo yeZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Magombeyi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Ukusenjalo abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle kobulawayo bamanyene labo dokotela ekukhalaleni umsebenzi besithi bazabuyela nxa isetholakele udokotela Peter Magombey yena onyamalale ngomgqibelo ubathabile masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abongi kanye labanye abasebenza kugatsha lwezempila kahle bebengasebenzi namhlanje besithi bami ndawonye labodokotela. Uzulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngesimo esisezibhedlela ngoba kusele abafundela ukuba ngabongi kuphela. Umnumzana Anthony Majongosi okhokhela inhlanganiso yabongi yesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uthi bathethe leli nyathelo ngemva komhlangano abawenzileyo.
Sithi sifuna umunye wethu uDr. Peter aphenduke. Kathesi siyenza i-meeting, sifuna aphenduke. Angaphenduka siyahamba emsebenzini. But kathesi sisafuna ukuhamba emsebenzini, funa ukuthi aphenduke ukuthi sithina sihambe emsebenzini. Ama-nurses lapha ngikho siyenza i-meeting lapha ukuthi vele sikhulumisane ukuthi siyenza njani, kumbe sizogcina sithi vele lathi asisahambi emsebenzini until uDr. Peter aphendukile emsebenzini.
Umnumzana Ndumiso Dube ongumongi uthi ubona kufanele ukuba bame ndawonye labodokotela ngoba lokhu okwenzeke kuMagombey kungenzeka lakubo.
Lathi bengakwenza njalo kutsho ukuthi bengakwenza kuyingqongubani phela vele umuntu osebenzayo. Okunye njalo yikuthi lo ngudokotela owatrena wafunda khona apha empilo sifuye funda simkhangele. Okunjengangokuthi ngomunye wethu vele kungayisikuthi uyingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, kodwa ke kungukuthi ngumuntu owavele wasuka kusona esisibhedlela. Sombona ukuthi akuyinto ebalulekileyo ukuthi lathi siphatheke njengabongi labongikazi bakulesi sibhedlela ekuboneni ukuthi la uyaze ezetholakale, sihlanganise njalo ndawonye lomunye wethu esimthathelwe ngochuku olungaka.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo umnumzana Xolani Songo uthi okwenzakala ezibhedlela okwamanje kuyingozi.
Impilo yezigulane isengozini kakhulu, kuyinto enzima kakhulu ekhangelane lelizwe ngoba masikhangele kulokhu abakhona kathesi abaphethe abantu ngabantu ngabafundelayo ke abafundela ke ubongikazi, okusho ukuthi bona bayenelisa kakhulu ekwamukeleni izigulane bezihambise kungcwethi ezaziyo ukuthi zingaphatha njani lezo zigulane kusiya ngokuthi ziphatheke ngani emzimbeni. Kodwa ke okwamanje sokumele ukuthi zikhangele, ngakho ke kuyingozi kakhulu ngoba abakabi lalo ulwazi ebantwini labo abafunda kakhulu kiwo, yibo ke abangekho ezibhedlela ukuthi bababonise indlela lokuthi kwenziweni.
Uqhubeke ethi kuyadingeka ukuthi ingxabangxoza esezibhedlela ilungisiswe masinya.
Kubonakale esinye isigulane siphela ke siphela umoya esise-ambulesini, besazama ukuthi basincedise ngoba ke kuyinto zonke ziyingxabangxoza, besazi ukuthi akula muntu ozathi ukuthi enikezeke leso sigulane usizo ngendlela eqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Ngakho ke isikhathi yinto eqakathekileyo kakhulu ekukhangeleleni isigulane ukuthi khona samukelwe siphiwe ke uncedo ngendlela efaneleyo ukuze ke into zihambe kahle. Ngakho ke yinto okumele ukuthi ikhangelwe kakhulu, ihlolisiswe ke ngeso elikhaliphileyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lona oluyiludaba oluletha ke lokhu kuxokozela lokungahambi kahle kwezinto.
Unkosikazi Nancy Ncube obeyedinga usizo esibhedlela uthi uhulumende ngabe uyabazwela ngoba bathwele nzima.
Umumo sesibhedlela namhlala wawuyenzi futhi bengisithi mphenduke lo mntana nami njalo sibone iplani njengoba la namhla asilalanga. Khathesi nanku amanensi akusela manensi akusela muntu, kugcwele ama-student nensi. Angazi ukuthi sibili uhulumende ngabe uyazama ukuthi engenele sibone ukuthi kwenziweni nxa kunje. Hayi bakithi sizweleni bakithi, zamani lokhu abakufunayo zamani ukuthi belingani liyakulungisa. Khanyelani nampo abanye sebefele ezibhedlela, nampo abanye balimele na. Hayi kambe shiwa bakithi, hayi bonani ukuthi lizama iplani bakithi hulumende.
Udokotela Solwayo Ngwenya umqondisi wesibhedlela sempilo namhlanje wale ukuphendula imibuzo yeStudio 7 esithi isimo esikhona okwamanje sesiyingozi ngemva kokunyamalala kukadokotela Magombey. Uhulumende useveze ukuba uzaletha odokotela bebutho ezibhedlela ukuze bazoncedisa izigulane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile masuku.
Silokhu sikudaba olufanayo. Ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokudale imibuzo eminingi, abanye besithi engabe wazicatshela nje ngenjongo yokugcona uhulumende phambilini kokuthekelwa kwelizwe yisikhonzi se-United Nations esibona ngelungelo likazulu. Lokhu kulandela ukulandula lomlando okwenziwe nguhulumende osethe inhlangothi zonke zomvikela seziphakathi kokucwayisisa ukuthi kungabe kungobani abenza lesi isika. Umfundisi Angliston Sibanda ngomunye wabathi ukuthunjwa kwabantu elizweni kumele kukhangelwe ngelihlo elihlakaniphileyo ngoba kungabe kungayisikho ukucatshangelwa ngabaningi okungabe kusenzakala.
Bona ngani kungabe bekhona abanye laba sebe-abductor bethemba ukuthi kulesevele esaziwa ngokuthi le-abductor labo sebethathe advantage ba-abducte be-abductela ukuthi bese kuthiwa umhlaba wokusithela uhulumende lowo uvele uyaziwa ngokuthi uya-abductor ama-sanctions abesesanda eZimbabwe kumbe bese kusuka le-international intervention labo bantu futhi bangabe benjongo yona leyo. So ngoba kangizwisisi mina ukuthi kukho ama-CIO nxa kuyiwo abductor udokotela abe abductelani akula ngqondo ngabe kuthiwa kumbe ku-abduct umuntu onjengotenda ibiti oyaziwayo ukuthi ngoyokhokhela i-opposition ngabe siyazwisisa. So nxa eze-abduct udokotela ozisebenzelayo lokuthi oyi-trade unionist akula ngqondo. So mina ngicabanga ukuthi kumele uhulumende olomlando wokuvikela izizalwane zozelizwe ekugangeni okunje kumele angene sibili deeper izigangi lezi zibotshwe nxa sinebhoko haram khonapho ezimbabwe akwakwazi bani ngoba uku-abduct umuntu kuyikubi kuyinto embi kakhulu ongamelanga ivunyelwe. Futhi ngabe kuya ngami ngabe nje sonke izizalwane zeZimbabwe sonke siyaphatheka ekukhankaseleni umkhuba woku-abduct abantu, umkhuba wokunyamalalisa abantu. Njalo siyakhulekela ukuthi udokotela lo onyamaleleyo uNkulunkulu amgcine bamlethe laba abantu abamthumbileyo.
Kodwa lokhu-ke okukhulunywa nguhulumende ukubana kulalokho abathi yi-third force, uvumelana lakho yini?
Mina ngithe mina uhulumende angabe kunguye o-abductayo, kungabe kuyi-third force ye-abductayo, kungabe kuyi-opposition ye-abductayo, kungabe kuyo ngabantu abazi-abductayo ngoba kuyabhadala phela eZimbabwe. Akwesibona amadona lawa, amanye amadona ayezithutha ayapha abantu izimali, abantu bangaba-involved entweni ezinjalo. Kodwa ngithemba ukuthi kulokho kadokotela in particular akusokho lokho, kumele badingwe laba bantu. I-third force ingaba khona okwamaqini ngoba baningi abantu abafuna abalento abalesandla kumbe abalezinto abazikhangeleleyo ngeZimbabwe. Kulabanye abangafuniyo ukuthi Zimbabwe ithuthukiye phambili. So bangakwenza khonokho njengoba nishile ukuthi eNigeria kule Boko Haram layiya-abductor abantu banyamalale. So kuyafana na-ke ingabi khona i-third force kasingaruli out sithi ngoba siyakwazi ukuthi uMnangagwa nguye waziwa ku-abductor enxa esinjengoba sekhulile la enxenye usebona ukuthi yena kasewatshintsha isitayile akasa-abduct useyi-soft as wulu. Sekunabanye asebesenza umsebenzi wakhe ayejala ukuwenza kudala. Kule possibility yona leyo ngoba nguhulumende kumbe i-third force kumbe i-opposition ivona labo bantu bagangile kumele babanjwe babotshwe bajeziswe.
Manje singathini nxa sikhangela umumo okhona wona elizweni lakhona lokhu okwenzakalayo, ikakhulu sikhangele ukubana kulesikhonzi se-United Nations esibonana lo daba olufana lalona lolu lelungelo loluntu?
Kule possibility yakuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi ilizwe leZimbabwe lingcoliswe abahambe bathumba udokotela bamnyamalalisa ukwenzela ukuthi isikhonzi leso se-United Nations nxa sibuya sifike sithi thina abantu eZimbabwe bayanyamalala. Futhi iproblem esilayo ukuthi osikhokhelayo uvele nawe ungcolile, izandla zakhe zingcolile negazi labantu. Manje lami silalisazana kungayisuye ngoba yena uvele lifenelazi wayo bonke abantu sebebacabangela yena yiluhlupho esilalo. So kuphosible ukuthi bakhona abantu abanye ade bekwazi ukuthi isikhonzi se-United Nations siyeza basebesenza leyo nto ukwenzela ukuthi nxa ibuya bahlazela kuthena iZimbabwe kwiZimbabwe imbi eyabantu bayanyamalalisana, uhulumende uyanyamalalisa kodwa kungela evidence yokuthi nguhulumende. Ngikho ngokunye okungenzakala.
Ubona ubufakazi bukhona na obukhomba ukubana bakhona abanye abake bazinyamalalisa?
Kanti njalo asingabutholi njengoba sifuthi ukuthi ubufakazi bokuthi abathumbeli ama-CIO yibo abathumba abantu singakabutholi. Sifuna ukuzwa kuthiwa abantu abangu-4 kade behlomile basuke bathumba umuntu bese thina bese sigijima sithi thina abantu labo ngabantu bakahulumende. Asinabo futhi ubufakazi bokuthi nguhulumende futhi asinabo ukufakazi bokuthi akusuye uhulumeni.
Lo umfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Isidumbu soye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sisusiwe ezwimba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Kubikwa kulokho kulokudonselana phakathi kwabemuli yakhe ukuthi sizagcinwa ngapi ngaphambilini komngcwabo. UPractice Secretary Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukudonselana kwabemuli zikamnumzana Robert Mugabe ukuthi isidumbu sakhe sizobekwa ngapi kusalindwe umngcwabo kuvembe ukuthwala kwaso sisiwa eHarare izolo njengokuhlela abakade bekwenzile. Isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe ongumzukulu womufi uvumile ukuthi akula asebekunqumile ngokuthi sizogcinwa ngapi isidumbu.
Abantu nayo kuphela inda kuzuru from Zuru ngokuno kuzothwa decision ukuthi balwenza pa. Bo bavani sta pronounce the decision ukuthi balwenza pa.
Kathesi suka lapha siqonda eBlue Roof eHarare okulapho ke okuzaphunywa ke lalesi sinqumo sokuthi isidumbu sizoncwatshwa ngapi.
Umnumzana Leo Mugabe ulandule imbiko ethi isidumbu sika Mugabe sizokuyagcinwa kweleSingapore lapho abubhele khona mhla ka 6 Mpandula.
That is definitely not true. Ipapa bavana vanemanyepo vanonyepa. Yeku Singapore afana manyepo.
Lawo ngamanga aluhlaza tshoko akula sidumbu esizabuyela eSingapore akulanto enjalo.
Uyisekazi womufi uGogo Josephine Jarija uthi akaboni okubi ngokuthi kuthathe isikhathi eside kangaka umgabe engakangcwatshwa.
Simunangari mukuru pachizezuru chikacha kare sinodaro chokwadi chaizvo chivanhu chaicho chizezuru chakati madzitateguru.
Njengomuntu omdala kulungile ngempela ukuthi kuthathwe isikhathi eside kangako kusenziwa amalungelo okumngcwaba.
Abantu abaningi bathi njengoba umgabe obesekhule okwesikhathi eside ngabe abemuli bayachiyana lokudonselana bamyekele aphumule. Uhulumende uthi umsebenzi usuqalile okwakha ithuna lezinga laphezulu lapho umgabe azangcwatshwa khona. Kodwa kuzathatha isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nginguPraxedis Jeremiah.
Ngulive Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela ukuqoqwa ngabasemazweni besekela odokotela abaveza ukuthukuthela kwabo ngokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukutshengisela kusolwa ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokuchaphakelela semazweni angaphandle. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika zithi zizatshengisela ngeviki ezayo emhlanganweni we-United Nations zikhalaza ngomomo oselizweni kakhulu ukuthunjwa kukaMagombeyi ukuthi kwelebhilithani lakho kuza kuba lokutshengisela ngomgqibelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithani umnumzana Thokozani Maya ochasisa ngohlelo lwabo.
Sizabe silombhikisho okutshengisela ngokulahleka njalo lokuthunjwa kwabantu abakwenzakaleyo kudokotela uPeter Mudambayise ongiyena oyenze ukuthi abantu baze bangenele emgwaqweni.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu bekuvele kuqoqiwe umnumzana Magombeyi engakanyamalala.
yebo khona bekunjalo umbisho lo ukuvele ukhona usuqoqiwe ngoba besibikishela amalungelo abantu le-economy team yaseZimbabwe engahambi kahle okwamanje besithi siyokhalaza ngakho eZimbabwe embassy ngeSaturday mhla ka-21.
Manje baningi yini abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu ngoba kwesinye isikhathi sasizwe abantu besithi hhayi uzokutshengisela kabafuni ukungena.
Ngile themba mfowethu ukuthi bazoba khona abantu ngoba kuyinto ede siyihlelile okwesikhathi eside vele le nto besiyiqale three months ago kuyihlela. Ngile themba lokuthi abantu bazoba khona.
Kahle kahle kuyini elizaba likuphethe kumbe elifuna ukuthi kwaziwe yiziphathamandla zikahulumende?
Sifuna ukuyokhalazela ngokuthi abantu ma bekhulunywa ama-rights abantu ma abantu bekhuluma belezikhalo zabo uhulumende akwazi ukuthi abalalele hhayi ukuthi aba-ignore ma bekhuluma izikhalazo zabo. Njengamanje uhulumende kukhanya ngathi umuntu nomuntu ongathi uphikisana naye akavumelani laye, so yinto esifuna ukuyokhalaza ngayo ukuthi akakasicela ukuthi akuphendule khona lapho ukuthi angazamane adisapise abantu ma abantu bezokhalaza.
Lo ngumnumzana Thokozani Maya, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseLondon. Umthethwandaba waphezulu wesule isinqumo sikahulumende sokubhadalisa abantu umthelo wemali eyisilinganiso sokubili ekhulwini i-2% ngoba kubikwa wasungulwa ngokungekho emthethweni. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usungulele umthetho ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka odluleyo ngemva kokugambela umthetho we-Income Tax Act omnyaka ka-2010. Udaba lolu lwakhwezwa emthethwandaba ngumnumzana Mfundo Mlilo olwela amalungelo oluntu njalo emelwe ngumnumzana Tendai Bithi Igqwetha oyisiphathamandla sebandla le-MDC. Umnumzana Bithi uthi uhulumende ngasebenzisa umthetho we-Finance Act ukuthi aphikise isinqumo somthethwandaba kodwa lanxa engenza lokhu bazimisele ukulwisana lalumthetho. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxele umnumzana Kucaca Phulu oligqwetha njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele iParliamente lapho udaba lolu olwacutshungulwa khona.
Ngithanda ukuthi ngimcongratulate ngimhananisele ubaba uTendai Bithi ngokuphumelela endabeni yakhe eConcord. Okwenziwa ngesikhathi ubaba uMthuli Ncube eqalisa ukukwenza esebenzisa ukuthiwa yi-statutory instrument kwakungekho emthethweni. Kodwa lokho akusho ukuthi uhulumende kasoze aqhubeke lokhu esithatha ama-2% lawana. Okwakuphikisana ngakho yikubana bakwenze ngokusemthethweni yini. Siza kuzwisisa ukuthi ubaba uBithi ngomunye wabantu abaseParliament ize legislate njalo ngomunye wakuwaphatha ezefinance. Kwathi-ke eseParliament wathi indlela abayenze ngayo besebenzisa i-statutory instrument ukuthathela abantu ama-2% kwakulingana lokuthi bayataxa abantu. Akula muntu olemvumo yokufaka i-tax engayisiyo ngaphandle kweParliament. So ubaba uMthuli Ncube wayesebenzisa amandla okuba nguminista ukubana athathe imali yakhe. Khona kumele ukubana acele eParliament, iParliament kube sesiba yiyo ekwenzayo. So ngaleyo ndlela kutshengisela ukuthi ubaba uBithi wayekhuluma okuyiqiniso nokuthi uhulumende wephula umthetho ngokuthathela abantu imali engayanga kuma-representatives abo ukuthi ithathwe kusetshenziswa iParliament.
Uhulumende engasebenzisa ukuthi kwalandela umthetho we-Finance Act bengakwemukela yini emthethwandaba?
Babe besitsho ukuthi balandela i-Finance Act endala. Kodwa phela i-Finance Act kayikho ngaphezu kwe-Constitution. I-Constitution ithi abameli babantu abangama-members of Parliament yibo bodwa abalamalungelo okwenza izindaba ze-tax. Njengoba ngumember of Parliament wenkulumane ngizakhangela ukuthi abantu benkulumane kulungile yini ukuthi bathathelwe i-2%. Abebhuhera kulungile yini ukuthi sithathele nabantu? Kodwa mana ngitshele abantu enye into eyenzakala, akutsho ukuthi lokhana bazayekela ukukwenza ngenxa yokuthi ngemva kwakhona lokhu kune-Finance Act, Finance Act number 2 eyapaswa yiParliament eyayivumela ukuthi baqhubeke bethathele abantu aba-2%. njalo yayile elomuca ovumela ukuthi bathathe bebuyela emuva okuthi ukuthi ukwephula umthetho lokwana abakwenzayo bahle bakukhava ngokufaka umthetho we-Finance Act ufakwa yiParliament uthatha imali ubuyela ngemuva kuzaqhubeka lokho kodwa okuqakathekileyo ukubana ubaba uBiti utshengisele ukuthi uhulumende uminister of finance ngumuntu ozimiseleyo ukuthi ephule umthetho ukubana athathele abantu imali
lo ngumnumzana kucaca phulo igqwetha njalo isiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele ePhalamende umbiko kwesanda kwamukela uvela ke kumphathi ntambo umnumzana Mthuli Ncube uthi uyagcizelela ukhulunywa umnumzana Phulo ukuthi kubazaqhubeka bethatha imali imthelo lowo uthi yena ngesilungu the judgment will not affect the collection and levy because the collection of the tax was validated by Parliament under the Finance Act. Ngakho ke lokhu kusho ukuthi akuseyi ukuthi kumiswe lolu hlelo ngesiphangephange kodwa lizaqhubeka ke lo lithathwa leyo mali. Kula maqembu omdlalo wenguqu alichumi lasithupha angene kumncintiswano walonyaka oyinkezo yeTownsend and Butcher wona ozaqala ngempela nsonto ezayo. Intathe yezindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano wenkezo yeTownsend and Butcher ungena kumnyaka wamachumi ayisithupha lambili lonyaka njalo uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani liqhutshwe namhla emini. Lo mncintiswano ngamaqembu adlala kusigaba esaziwa ngegama elithi Area Zones wona ahlanganisela isigaba esilodumo esebulawayo Amateur Football Association kumbe iBAFA ngamafitshane. Yisiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo webhola lenyawo kwele Zimbabwe eZimbabwe Football Association kumbe iZIFA ngamafitshane uCharles Chunda yena omele isigaba sama-Area Zones ubonge kakhulu usekelo lwabeTownsend and Butcher lona abaqhubekela phambili beluthola ngesikhathi isimo somnotho singekho sihle elizweni.
Ama sponsors atholakali kunzima but uPete is with the love of football. Our Ed uthi le family yakhe ilakho. They've got it to family. Even the children support cause yetu le.
Wabe ngumhlonitshwa kulumkhosi wokuhlela ukuba amaqembu azadlala njani ngu-Alan Mpofu. Yena ungumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZIFA kulawayo province. Umpofu utshale ihlombe abaqoqi bomncintiswano weTownsend and Butcher ngokwenelisa kwabo ukuthola usekelo oluvela emolini yakoLeonidas.
It's good ukuthi kwenzakala njalo. You talk to uchairman weBAFA and see ukuthi bona bayenze njani. But also that definitely next year for our cup, there are one, two people we've confirmed to support them. The provincial cup to next year probably will be a season open.
Amaqembu angene kumncintiswano walonyaka ngaguqela elempilo United lona elizadlala lele Unity Village, ele Victory Fellowship lona elizadlala lele Lockhart, ele Hilltop elizadlala lele United FC, ele Arnold Castings elizadlala lele Rebels, ele Matabeleland High City lona elizadlala lele Chronicle Nga, ele Willowgate lona elizadlala lele Joker, ele Safeguard lona elizadlala lele Lobels kanye lele Swendelani elizadlala lele Flying Stars. Umncintiswano walonyaka uzaqala ngensonto mhla zingamashumi amabili lambili. Njalo yonke imidlalo izadlalelwa enkundleni eziphandle kwenkundla yePapa Fields. Kulunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League. Iqembu leCapes United leselihlezi phezu kwengalani yesigaba sePSL ngemva kokunqoba elikwenzele Harare City nge 1 kanya. Limpumela ithi iqembu leCapes United selilemiklomelwa ngamashumi amane lowodwa. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leyada linqotshwe nge 2 kanya liqembu leBulawayo Chiefs. Okuyimpumela ithi iqembu leChiefs imiklomelwe ngamashumi amabili lowodwa kodwa lilokhu lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalani. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Sesemaphethelweni ohlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.